e indebele
alivuka njani mthwakazi omuhle zulukandaba siyalamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ka 11 kumpandula 2019 igama ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli we MDC mnumzana Nelson Chamisa uthi lanxa ibandla lakhe linqobile ukukhetho, sizalitshela ke ngokuzayenzakala lamhlanje. Umongameli owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, isidumbu sakhe siyafika lamhlanje.
Umgabe ngombono wami uzanqatshwa indawo ezinye, umzimba uzanqatshwa entabeni, kodwa isiko labogushumweni elabe lingcwaba umoya uyangcwatshwa kozimba.
Iningi lamukela ngembono etiyeneyo isinqumo esithethwe libandla le-MDC esokuthi ibandla leli alisaqhubi umcimbi walo ngomgqibelo ngenxa yokuthi kuzaba kubekwa owayengumongameli umnumzana Mugabe.
Kathesi ngabeza kuthi bona hayi umgabe be-right sibili ebesejoyine le-MDC ngamangala uhlaza tshokona lana sedibiza iparty. Baningi sibile bayathiyana lapha labazathi abanye bayaqonda straight bayokuzana abanye bayakuzaphi.
Lamhlanje ke kuhlelo lapho esihlaziya khona udlakela olwenzakala e-South Africa oluqondiswe kwabo kuza oluthiwa ngesilungu xenophobia. Siqoxa ke lo mnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, esitshela yena ukubana kanti kungani kuhlaselwa abensundu bodwa hathi abesilungu.
Kanti abamhlophe bafika bangene kwelinye izinga lapha bangabonakali khona, ma bebonakale babonakala njengabaqashi, yikho kaba balwisi ngaleyo ndlela. Umuntu ofuna imali yegrant ngumuntu omnyama, umuntu obangisa umsebenzi we-security umuntu omnyama, umuntu obangisa umsebenzi we-restaurant umuntu omnyama, yikho belwisa yena bengalwisi umlungu, ngoba umlungu ufika akhe ibhizinisi lakhe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Isidumbu sikamnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe sizafika eZimbabwe lamhla sivela kwele Singapore lapho abhubhele khona ngeviki edluleyo. Iqula elisilandileyo lilamalunga emuli yakwaMugabe leyakwaMarufu abakonkosikazi wakhe lakahulumende likhokhelwa ngumsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohadi. Kulokudonselana okukhulu phakathi kahulumende lomndeni kaMugabe phezu kwalapho azancwatshela khona. Amanye amalunga omndeni wakhe athi kumele abekwe kozwimba emathuneni akibo ngoba leso isifiso sakhe asikhuluma esaphila. Uhulumende yena ufuna abekwe emalibeni e-Heroes Acre. Kodwa embikweni awethule izolo umzukulu kaMugabe umnumzana Patrick Juwawo uthe umongameli Emmerson Mnangagwa lohulumende wakhe bengavele babeke uMugabe lapho angafuni khona, uzimu luzabalungisa. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezamasiko umnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sangazi ukuthi amasiko ayachiyana. Mina ngokwazi kwami uzimu luwela abantu ababe belomunye wabo oyabe echithe igazi elingelacala, mhlawumbe anyamalale kuthuliseke kuthi. Kodwa-ke imvama yena lo oyabe kwenzile angasila, kodwa aphile lobunzima bokufelwa ngendlela ezingaqedakaliyo kwabakini. Kangazi-ke laba bathi nxa angabekwa entabeni yona leyo lapho kubekwa khona abanye bazaqedwa luzimu, mhlawumbe lisiko lesishoneni, kumbe njalo utho ukuthi balisandla ekufeni kukamgazi xa kusiya esintwini sakithi. Kodwa kwesakibo hhayi kamkwazi kwazeke ukuthi yikho lokhu ukuthi ungachitha igazi elingelacala, unyamalala ungabonakali, ungafumi ukuthi nguwe uzimu luzahlasela. Lungakuthiya wena njengoba ngisitsho, luyethatha intsholi yomndeni lezi zukulwane zakho, baze batho abadala ukuthi hayi lokhu kubangelwa yikuthi uyihlo omkhulu wenza isiga esithize nyakana thize. Lokho othi kodwa ukumbeka entabeni kungaba bangela uzimu. Hayi, ngingazi isiko lelo elithiwo yibona babathi bazadliwa luzimu.
Esintwini khona nxa lithe labeka umuntu endaweni lapha bengafuni khona, kuyenzeka yini ukuthi alihlamukele, alihlasele ngozimu?
Ye, ikuthi sesisiya enkolweni yabantu. Ye, ngoba ngitheke sizwe sibone abanye nxa kuthe kwaba lo kuxabana ungazwisisani, ungazwanani ekubekweni komuntu endaweni ethize mhlawumbe ebingafuna ngulowo obekwayo kumbe abanye bengafuni. Bayenza imithanithani lesintu sabo, babike lasemadlozini nakuyibo ukuthi amadlozi lalo osehambile bababona ukuthi benzani nalabo abantu abaphambana lalokhu abawufisayo. Mhlawumbe-ke lapho la kungathiwa luzimu, kodwa kuyabe sekubangelwa yimikhuleko yalaba ababekhuleka kulokhu abakhuleka kukho ngaleso sikhathi ukuthi laba bantu baphambanisile kabashaye ngoswayo.
Umbona efihlwa ngapha umgabe njengoba kulokudoniselana okungaka phakathi kwemuli yakhe lohulumende?
Leyo impica abadala insinda baphenduli. Kuba lukhunyana kodwa ngibona ate ekugcineni uhulumende lo uzakwenza awufunayo. Labana abantu njengoba size omunye wabo esithi bazacupha inhlabathi labo bayakwenza owabo umngcwabo khona lekha ukuthi bazakwemba labo ithuna bathatha inhlabathi kumbe irozi ekhanda fana entabeni kule nhlabathi bayekwenza isiko labo lokumngcwaba labo ekhaya. Kutho ukuthi angangcwatshwa indawo ezimbili, angangcwatshwa khonapho erozi ekha ngendlela le efuna nguhulumende labanye lezinduna zakhona lezo, lale indlela abazayenza bona bakibo abawugushungu ukuthi bathathe inhlabathi bayemngcwaba eceleni kukanina. Umgabe ngombono wami uzangcwatshwa indawo ezimbili, umzimba uzangcwatshwa entabeni, kodwa isiko labo lakogushungu elabe lingcwaba umoya uyangcwatshwa kozimba.
Lo-ke ngumnumzana Thande Kozinti Mkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubeqoxa ecingweni le-Studio 7 eseGwanda. Kunjalo nje, iningi lamukele ngembono otshiyeneyo isinqumo sebandla le-MDC esokuthi bandla leli alisaqhubi umcimbi walo ngomgqibelo ekupheleni kwayo nale inyanga ngendlela yokuhlonipha owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe. Ochone ngeviki edluleyo, ibandla le-MDC belilomcimbi okumele wenziwe enkundleni ye-Rufaro Stadium okunanza iminyaka engamachumi amabili selokhu labunjwayo. Khuluma lentatheli zindaba izolo umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Jamisa uthe umuyi umnumzana Mugabe wayesezimisele ukuba lilunga lebandla lakhe engakachoni. Uthi inyathelo abalithetheyo litshengisa ubuntu ngoba lanxa bebengavumelani lo mnumzana Mugabe abasoze baphindisele ngenzondo yakhe. Asizweni umbono kamnumzana Max Mkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Kambe ngokutshaya kwenzutha ngirayi khona lokhuyana ikambe namhlanje sokungathiwa khona umgabe selungile ngoba ukhutshwe ngekhu sokuthi umgabe selungile. Akulanto enjenganaleyo, yikulahleka kwebandla le-MDC ngokwakuqala. Okwesibili, kungakhangelwa ngendlela nje ezomasiko. Hhayi, ngazake sithaya impembe sithokoze sigade phezu kwentaba sithi ufile. Imthakathi lanxa ifile phakathi kwesigaba, nabathi bahambe nje kuphela befika khona ngale benike inhlonipho, kodwa bekungunguna bekuthi ukuthi naye kumtholile. Kambe phakathi kokulahlekelwa kangaka elizweni abantu bebulawa yigugrawundi ekamgabe, namhlanje sokuthi umgabe selungile phela i-MDC lebekwazi ukuthamisa labo ukuthi khona kasiko kayikho emashonaland kuphela khona ngalezihlobeni zabo, ikhona le mathebeleleni. So nxa ungathola umuntu esemathebeleleni besiyakhala sibili inyembezi ezikakiti ethena hhayi umgabe bengumuntu obelungile kumele simurecognize. I-political party siyile, akulanto enjengayo naleyo. Ungathi Jonathan Sibili oku-G40 ukhuluma iqiniso wathi hayi lo be yi-system yani yama-reactionaries. So konke khona lokho into esiyikhangeleyo naleyo.
Singabona amanye amalunga e-MDC kubathukuthelisa lokho kakhulu ukuthi bengachiya ibandla kumbe nje bonke abantu bazambuka ukuthi hayi wenze ubuntu njengoba wathi uzamvotela
ibandla selithelile lelela balichiya abantu njengoba laba bakuparliament besithi bona abarecognize uhulumende lokhona kodwa ke bona behlezi phakathi lapha neparliament befuna lezimoto ukuthi beziphiwe uhulumende lwabangamaziyo khathesi nqabeza ukuthi bona hayi umgabe beright sibili ebesejoyine le-MDC namangala uhlaza tshokonana nasediliza iparty baningi sibili bayachiyana laphana bazathi abanye bayiqonda straight beyokuzana abanye bayakuzaphu kungahungethilizwa phansi lapha emaceleni lapha kukhanya ngazani vele sokudabukweni khonaphana kusaziswana
kuyini angabe bakwenzile ukutshengisa inhlonipho
kula nhlonipho laphana ukuthi umuntu uzavota anti lona ikhuluma ngobuhlungu kuphela ukuthi bamkhuphe ngombhobho laphana akula lutho laphana olutshintshayo laphana njalo bona be-MDC bekumele ukuthi vele khona leyo lokwazi nje ukuthi khona ufile yini umgabe bengamelanga ukuthi bebekwazi bemele ukuthi bona beziqhubekile ngenhlelo zabo kade vele bezimisile kufane nje nokuthi vele akulalutho olwenzakeleyo ngoba vele kakulalutho lakhathi sabantu bakhala nje amafulegi awiswele phansi mbijana bakhala ngomgoba utrust umgoba obrigadier ngoba naye uthe khona liqhawe lesizwe so yikho abantu ababekukhangele lokho lokho kamgabe lokho ngokunye lokho is a different story altogether more than 20,000 ababulawa igugrawundi bebulawa nguye yena umgabe liqhawelani ngoba sebesitshengisele ukuthi bathi bona umgabe liqhawe ngoba wenzeni ngemva kokuhlukuluza abantu kangaka kulobo mramba thina kulani lani lakhathesi asilazimali lapha asilazikolo asilazibhedlela yena ukufesa esibhedlela esikulu umgabe asoze sithi ngumntu ngumnankakwa umnankakwa uzama ukukulungisa okwenziwa umgabe ngoba uthethe kumgabe
lo ke ngumnumzana Max Mkandla ingcwethi ecubungula izombusazo obekhuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekwobulawayo okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela emaphephandabeni achiyeneyo iphephandaba le-The Herald lithi uhulumende uzaphathisa izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa ezilikhulu lamathumi ayisikhombisa lanye i-171 ukusuka kwele South Africa kulandela udlakela oluqondiswe kwabokuza. Umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo utshele idale le-cabinet izolo ukuthi kulabadabuka eZimbabwe ababili abalibulawa kudlakela lolu. Iphephandaba lobulembu be-internet le-newzimbabwe.com lithi umthethwandaba usunqume ukuba umsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohadi kuzamele aze emthethwandaba ngeviki ezayo ezosivikela kudaba lokuthi walelani ukupha owayengunkosikazi wakhe uTambuzani Mleya imali ezinkulungwane ezilithumi lantathu i-13,394 ngenyanga efunwa ngumleya athi yiyo ezenelisa ukuthi imgcine kahle. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilitshiya lilaleleke abalaleli bethu lina balaleli bethu kuma messages elisithumela wona nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Bonani Studio 7, ninjani bakwethu? Sacela ukuphosela nama awami amagama nje abe mabili. Angazi noma kuzohlala kahle kwabanye abantu. Bengifisa ukuthi abantu beke mhlawumbe umuntu eyedwa obebaningi behlale phansi nje bezibuza. Sibalekile yebo ezweni lethu, ngiqondanisa nezwe lethu, angikhulumeli amanye amazwe. Sabaleka sazohlala lapha, sihleli lapha sekunzima sekomile. Yebo obaba babaleka baza lapha baguga babuyele emuva. Balibalekele izwe labo bangalungisi, nathi sibalekele saza lapha siyaguga siyabuyela emuva engushoyo ukuthi never ever ever zikwazi ukuzephephela la njengathi ngoba iSouth Africa igcwele iSouth Africa seyomile right thina masiloku sizitshela phela kunabantu abathi hayi thina hayi ngabe basenzela amaphepha siqhubeke sihleli kugcwele igovernment nayo sekungaphezu kwamandla ubone nje sesixabana sibanga ukuthanyela emgwaqweni ukuthatha izinja lezi ezitshayiswe izimoto emgwaqweni ibuningi babantu so abantu bakithi mina hayi angikwazi ukuthi ngingakhuluma ngithini ukuthi ngabe nje kuya ngami ngabe ngiyabagwinya njengenhlanzi ngibagwinye bengafi lapha bengafeli into engeyona yabo ibagwinye njengenhlanzi ngiyobakhafula le ezweni labo lokuzalwa ongawukuthi noma ngabe kuthiwa ufile ufele into yakini ngicabanga ukuthi bekubaluleke kakhulu ngoba ungahamba ekhaya kwesinye isikhathi ufike uchumayela ivangeli utshela abantu ukuthi hayi lina abantu eyi ivotelani ibandla lami le MRP or voterani ibandla lami bathi lina likuphi ngizositshela nini ukuthi namhlanje liyagijima liyasimisa esibhorane lisitshela ukuthi voterani voterani ma selibona ukuthi nidliwe okunzima selisishiyela ukuhlupheka nanko nami lapho ebengithi ngiphosele khona ngiphelela lapho sihlobo zami.
Salibonani kwi-Studio 7 mna igama lami ngu-Adolf Shaba mna ngithanda ukukhuluma ngo-president uMugabe ongasekhiwo njengamanje yebo kambe kuyisintu sakithi ukuthi hhayi lapho umuntu uma engasekho emhlabeni abantu bakhuluma nje izinto ezinhle kangayo kodwa kuningi okubakwenzile njengamanje abantwana bezimbabwe bagcwele amazwi wonke omhlaba badinga indlela yokuziphilisa imisebenzi ayikho yonke into eyayikhona i-infrastructure eyayikhona ngesikhathi se-Rhodesia ayikho sibuye ezintweni ezifana langendlela kade senza ngakhona ukuze ahlale embusweni sikhuluma nje ngumuntu ofana owayenza i-Gugraund kunama-families amaningi anginabo abangabazi okhulu babo abangabazi ogogo babo ababulawa yile nto sikhuluma nje le nto eyenzeke manje 2008 sibonile abantu belala ezintabeni ngenxa yakhe abantu bebulawela betshisela imizi ngokuthi nje basole umbuso wakhe bakhetha ukuvotela omunye umuntu ongayona iZANU-P F so ayikho into enhle esingayikhuluma ngayo ngaphandle kwemisebenzi yakhe emibi ayenzile ezweni lakithi izwe lakithi lilihlekisa umhlaba kungenxa yakhe.
Hello Studio 7 ngilibonga ngomsebenzini ukufela isithinta nje lathi sikhuluma imibono yethu lezinhlungu eziphakathi kwemoya yethu siphakathi kodaba lukababa uMugabe mna bengibona ukubana ubaba uMugabe singamqambela amanga nje simpupurele into eyiyo ayekade eyenza ngoba singamqambela amanga akula nto esiyenzayo kuyafana nto esiyenza nje iphutha ize asikhulumeni iqiniso akade kuyenza ubaba uMugabe. Ubaba uMugabe bengumuntu omubi ebantwini kube ngumuntu wabethwalisa abantu nzima abantu bebehlala nzima ngobaba uMugabe ngoba singabe sinzwinga sizenza ukuthi siye phambili abantu sisenze ukubi sithemba ukuthi kwela usasa bazasinzingisa bebe sebesithi hey sikhangelana okuhle ikhangelana okuhle okuhle obekusenziwa ngumugabe ube kwenzela abecele lakhe edinga isapoti njalo ukubana bamsapoti yalesembusweni akula abekwenzela ilizwe okuhle futhi angathi uyenzela ilizwe jikelele konke okuhle hhayi kakula singambonga nje emfundweni ukuthi wathuthukisa imfundo kodwa mina kumfundo leyo ngizabonga kakhulu bona ababe abafundisayo amatitsha ababe yibo abakwanisa ukubana beme ngoba kathesi ngazi kungasomatitsha ngazi uhulumende athi uyama njani amatitsha yiwalo msebenzi omkhulu ukubana afundise abantwana.
Siyabonga Zulukandaba elenelise ukusithumela ke imlayezelo yenu lingakhohlwa ke ukuyenza ibe mfitshazana nje ingedluli amaminithi amabili. Lingasithumela ke inombolo zethu ngu 2+1 202 465 0318.
Usibalekela umnyama sibalekela kumnyama
sibalekela umnyama sibalekela kumnyama South Africa uhlangabeza ngenduku besithatha besifake lindlela
Ngokuhlelo lapho isihlaziya khona udaba lodlakela oluqondiswe kwabokuza kwele South Africa elwezonophobia, sixoxa lomnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, esichasela nje ukuthi imbono yakhe imi ngaphi kudaba lokuthi kungani kuhlaselwa abensundu, abelungu, ama-India lama-China engahlaselwa.
Okokuqala singathi thina yikuncipha kwe-resources, imisebenzi iyancipha, amathuba wonke awempilo ayancipha. Ilizwe lase-South Africa libhekane lesimo sokuncipha komnotho walo wonke nje. Lokhu bese kusenza abantu base-South Africa bathalaze bazame ukufuna ukuthi kuyini okungabe kudala ukuthi imisebenzi bangabe besayithola, amathuba abo wonke awempilo anciphe. Bese besike bona konke lokhu kudalwa ngabantu abavela ngaphandle. Uzokhumbula ukuthi ekwenzeni konke lokhu basuka babheke kuphela abantu besikhumba esimnyama, laba abanye abamhlophe noma amaChina noma abakwezinye inhlanga ezingasizo se-Africa abazibheki. Lokhu kwenziwa yikuthi abantu abamnyama base-Africa mabe se-South Africa yibo ababangisana amathuba labantu base-South Africa. Kanti abamhlophe bafika bangene kwelinye izinga lapho abangabonakali khona, mabe bonakala babonakala njengabaqashi, yikho kababalwisi ngaleyo ndlela. Umuntu ofuna imali ye-grant ngumuntu omnyama, umuntu obangisa umsebenzi we-security umuntu omnyama, umuntu obangisa umsebenzi we-restaurant umuntu omnyama, yikho belwisa yena bengalwisi umlungu, ngoba umlungu ufika akhe ibhizinisi lakhe abe siyaqasha abantu abamnyama noma bembalwa, noma naye ngafika ahlupheke kwenye indawo kodwa ngesikhumba sakhe bambona sengathi ungumlungu, an employer, noma ebathathela amathuba amakhulu ukudla umuntu omnyama. Isizathu sokuqala ke leso. Isizathu sesibili ngesokuthi uzokhumbula ukuthi eSouth Africa lapha kumaviki ambalwa adlulileyo ababusi base-South Africa be ikakhulu yena umongameli bekuphuma izindaba ezimbi ngaye. Ukuvuka kodlakela lokhu okukhona njengoba kuvuka kwamanje into akuqali kuguquzelwe ngabakhokheli embusweni, ngoba besenzela ukuthi kusuke amehlo abantu ezindabeni zama leaks la ukuvuza kwezimfihlo ebeziphathelane lokubhenka kukamongameli uCyril Ramaphosa. So ukuthi bagqugquzele le nto becatshile, bebesenzela khona ukuthi amehlo asuke lapho angene kwenye into kukhohlakale ngezindaba kade seziphathe kabi umongameli waseSouth Africa. Khona manje ngeke umzwe umuntu okhuluma ngamaCyril Ramaphosa leak.
Bakhona abanye abathi lanxa bengaphuma abantu abavela kwamanye amazwe, izizalwane zona ze-South Africa iningi lazo azifundanga ukufika kuzinga lokubana zithole imisebenzi yaphezulu, kumbe yona nje efuna i-matrix nje kuphela. Kungakuliqiniso yini lo?
Hayi, lokho angivumelani nakho. Mhlawumbe eyaphezulu yebo, kodwa abantu abasebenza imisebenzi yaphezulu abanandaba nabo. Bona balwisana nabo nalaba abantu abababona suku zonke abagibela nabo izitimela namabhasi namateksi, yibo abantu abalwisana nabo. Labantu abaphezulu le abanamsebenzi nabo. Mina engakutsho nje ukuthi khona uma kungenzeka baphume abantu bangaphandle bahambe babuyele emakubo, okungenzeka ukuthi-ke abantu base-South Africa bazophendukela nabona bodwa. Uzokhumbula ukuthi kwelakithi ngale kwathi ma kusanda ukuba khona uzibuse abantu bohlanga lwesitshoneni balwisa abantu bohlanga lwesindebeleni bababulala kakhulu. bakakezela izandla umuntu wonke, sengitsho nabelungu bagoqwe izandla babukela, kanti kuyeza nakubo. Khona lapha kokuzokuba khona ukuthi sokuphuma bangaphandle, kuzoqala ukuthi kube khona impi yobuhlobo, umZulu nomXhosa, umXhosa nomPedi, kuliwe kube yimpi yomvukela, ngoba labana abantu athi becabanga ukuthi yibona abenza ukuthi bangathola amathuba bazobe sebehambile, bazokuthi ngubani owenza amathuba angathola, ngoba azoqhubeke ngekho ngoba isinkwa siyancipha. Balweke baqedane, kuzothi uma kusuka lapho balwe nabelungu, njengakhona esakubona ngale kwelakithi, babadudule labo, kuliwe kube yimpi enzima. Le nti dinga ukuthi ikhuzwe, ingagqugquzelwa, ingakhuthazwa, ngoba ekugcineni inyoka izoziluma umsila.
Kodwa siyabona ukubana sikhuluma nje bekulo daba olwamapulazi, ayisilo na udaba olulandelayo olungabangela ukubana abelungu labo bazithole besenkingeni.
Yebo, ukubeka kahle mntakababa, kuthi ma kusuka lapho-ke, uma sekuthalazwe kwangatholakala ukuthi kanti salamba kwabanje kwenziwa kuyini, ukhona ozokhomba ngomuntu wathi hayi bo, nampayani abantu abasithathela umnotho wakithi, ngabelungu bhekani ukuthi emapulazini baphethe njani, emafemini baniphatha kabi kanjani, endaweni nonke enisebenza kuzo abaniholisi, banipha ushintshi. Sokuzololwa-ke izikhali, kulolwe izincukuthu, kuqondwe kuba belungu, hawu kuluwe nabo lichitheke igazi, liphalale, ligeleze imifula yonke.
Lo ke ngumnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula izombusazwe, besiqoxa ke kuhlelo lapho besikhangela khona udaba lodlakela oluqondiswe kwabokuza eSouth Africa okuthiwa khona i-xenophobia ngesilungu. Kusasa ke asisoze sibe lalo uhlelo lolu ngoba sizaba sikhangelane lendaba zokubekwa kukamnumzana Robert Mugabe. Kodwa ke siyaqhubeka njalo ngolwesine ngendaba yethu, ngolwesihlanu ngendaba yethu yona le ye-xenophobia.
Sibalekela umnyama, sibalekela kumnyama, South Africa uhlangabeza ngenduku, besithatha besifake lindlela, thabombele ngabe sikwenzeni na.
Usibalekela umnyama, sibalekela kumnyama,
sibalekela umnyama, sibalekela kumnyama, South Africa uhlangabeza ngenduku, besithatha besifake lindlela, ithabombeke ngabe sikwenzeni na.
Usikwenzeni nambeki, sikwenzeni ngqakula,
sikwenzeni nambeki, sikwenzeni ngqakula, South Africa uhlangabeza ngenduku, besithatha besifake lindlela, thabombeke ngabe sikwenzeni na.
Usikwenzeni nambeki, sikwenzeni ngqakula,
sikwenzeni nambeki, sikwenzeni ngqakula, South Africa uhlangabeza ngenduku, besithatha besifake lindlela, ithabombeke ngabe sikwenzeni na.
Asonanga muntu asibulalanga muntu,
asonanga muntu asibulalanga muntu, South Africa uhlangabeza ngenduku, besithatha besifake lindlela, thabombeke ngabe sikwenzeni na.
Asonanga muntu asibulalanga muntu,
asonanga muntu asibulalanga muntu, South Africa uhlangabeza ngenduku, besithatha besifake lindlela, ithabombeke ngabe sikwenzeni na.
Usibalekela indlala, sibalekela nochuku,
sibalekela indlala, sibalekela nochuku, South Africa uhlangabeza ngenduku,
South Africa uhlangabeza ngenduku. Hayi, ingoma esivale esidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Siyadibana njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe njalo lyakwanisa ukusixhuma ntambama ngo-7:30. Igama lami nguChris Gande, libe losuku oluhle.